Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 11 zibandlela 2025 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zithi ukufaka umsebenzi wokupompa amanzi ezandleni zamankampani azimeleyo kulapho kukhuphula imbadalo zamanzi. Ziqhubeka zisifa izifuyo emaphandleni naloba izulu seliqalile ukuna. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zithi ukufaka umsebenzi wokupompa amanzi ezandleni zamankampani azimeleyo kulakho kukhuphula imbadalo zamanzi. Izakhamizi ziphe imibono yazo enkundleni zokuxhumana ebulenjini ngemva kokuba uhulumende eyazise ukuthi usezafaka umsebenzi wokupompa amanzi ukubalwa kwamamitha lokuhlawulisa imali yamanzi ezandleni zamankampani azimeleyo. Ekhuluma lentathelo izindaba umphathi ntambo ogatsha lokwakhiwa kwezabelo olwe-local government and public works, umnumzana Daniel Garwe, uthe lokhu kuzaqala ukwenziwa emadolobheni amathathu athi iHarare, Bulawayo le-Victoria Falls, njalo isinqumo lesi sithethwe ngenhloso yokuqeda indubo zamanzi emadolobheni la. Umsebenzi wokupompa amanzi okwakhathesi usezandleni zamakhansili. Iziphathamandla zekhansili yeHarare sezilobelane isivumelwano sokucenga amanzi lenkampani yeHangzhou Liaison Technology yakwele China emelwe ngeHelcro Electrical eZimbabwe. Kulotshelwane isivumelwano lesi ngolwesine esisekelwa nguhulumende. Akwacaca ukuba amanye amadolobha azakwenza okufanayo kumbe hatshi. Umsekeli kameya wedolobha lakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi uhulumende wathatha lesi sinqumo engabuzanga imibono yabo njalo abakatshelwa ukuthi lokhu kuzakwenziwa njani.
Sibuzile uminista ekukhuluma sakubona la kumabonakude ukuthi uhulumende uthi sekufuna amanzi aprivatize abanje inkampani ezizimeleyo. Thina njengedolobho lakoBulawayo ebesivele uhlelo besiseluqalisile ngolokuthi i-department yamanzi simise ibe yodwa ngoba inhlanganiso ezincedisayo ngezimali ukuthi sithole amanzi sithona sifuna i-department yamanzi and sanitation ime yodwa ukwenzela ukuthi nxa iphathisa ngezimali imali lezi zingavelimento azingene kwamanye ama-department. So yilihlelo kade sihile besisakhangela indlela esingalofaka ngayo lendlela engenza ukuthi amanzi angaduli kwizakhamizi ngoba amanzi azilungelo abantu bale lungelo ukuthola amanzi yikho ke amanzi akumelanga ayidore.
Nxa sesikhangela isinqumo sikahulumende lesi libona sengathi usizo ebeseliseduze ukuthi liluthole kudaba lwamanzi lungaqhubeka lungena nxa amanzi esesezandleni zamankampani asebenza ezimele.
Ye, sisalindele ukuthi sibone imodeli ngesilungu uminista athi izasebenza ukuthi nxa kuthiwa amanzi azaprivatizwa imodeli yangkhona izabeme njani. Njalo how private will those private players yikho sifisa ukuthi sikubone ngoba thina ngedolobha lakoBulawayo besikhanga ukuthi sibedle i-water utility. I-water utility ibe within i-council ye-controller i-council ama-councillors abelesekiyo kwenzela ukuthi sinqabele ukukhwela kwentengo yamanzi kakhulu okuzashiya izakhamizi zakoBulawayo zingasayenelisi ukuthenga amanzi. Ikhona imodeli ekhulunywa nguminista asekayiboni ukuthi izabe ime njani.
Udaba lolo lizaluphatha njani njengomansipala? Alisoze luphazamise na ukusebenza kukamansipala kobulawayo?
Sisalindele ukubona ukuthi uhulumende ayesithule indlela acabanga ukuthi udaba lwamanzi i-department yamanzi kumele isebenze ngayo sibone ukuthi uzulu imtshiya ngaphi. Okwesibili singananzelela i-department yamanzi ngathi cash cow yama-local authorities ukuthi sithola imali kakhulu nxa abantu bebhadala ke ama-rates amanzi kakhulu yikho-ke usustaina i-council ama-department wonke so sizakukhangelisisa-ke sibone ukuthi lolo hlelo kumbe i-proposal evela kuminister izashiya ama-local authorities eme njani yikho-ke sekugcine kukhuluma uminister-ke i-roll out yangikhona kathi kayiboni ukuthi uhulumente usilise ukuthi kubambeke njani kodwa-ke thina nje edolobho lakobulawayo bese siqalisile westepa ethu sisebenzisana-ke lenhlanganiso ikhampani okuthiwa i-vay enezaleko kubona ukuthi ugatsha lwamanzi edolobheni lungama lodwa isebenze njani ukuze-ke si-attract-e funding sitoshe izimali zokuthi zisincedise-ke kudaba lwamanzi.
Umnumzana Edwin Dlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakwabulawayo ubesecingweni lwe-studio 7 ekobulawayo. Kodwa ilunga lezanu PF uMnumzana Believe Gawule uthi isinqumo lesi silakho ukuphathisa ukulungisa udubo lwamanzi.
Okukhona Ncube kuyindlela engathi uhulumende aseyikhangele ukuthi yenziwe ikakhulu nxa kusethulwa uminister we-local government. Uthi bathi uhulumende nxa ekhangela ukubona angani ama-councils asehlulekile ukuthi egcwalise izifiso zabantu ikakhulu endabeni lwamanzi ngoba kwalakunje nje amanzi ahleze ehlupha sonke isikhathi njalo amanzi kugcina abantu benikwa amanzi angahlanzekanga ezikhathini eziningi njengokuthi kuyakube la ma-outbreak emkhuhlane ethile kuthiwe abangelwe ngamanzi amanzi akhona kapurifyanga ngokufaneleyo ukuthi abantu balo kuze amanzi akhona kumele aqale abhoyilwe yake yonke into enjengayinaleyana konke lokho kukhombisa ukuthi ama-councils ayabe ehlulekile ngokunjalo mhlawumbe ingathi ama-councils sebeze singani sesi-politicize into yangkhona kodwa but okuliqiniso ukuthi ama-councils abe sehlulekile kwafana ukuthi aprovide amanzi ahlanzekileyo amanzi ehlale khona ebantwini ngokunye yikothi ugovernment sesithi kungcono kudingwe private companies ayo azarana uhlelo lwamanzi lolo singazi ukuthi ekuqaleni konke into yonke nxa abantu bengakabi yazi ukuthi izabanjani babengayazi ukuthi kwesukasuka ukuthi ithi nxa isiyenziwe ngenxa mhlawumbe laba abantu esengabona khona isisiba lebhedeni ebantwini sesiba lezimali ezinkulu sekumele zibhadale kube kade ngxa ama-councils lawo ebhadalisa imali eziphansi so-ke khonaphana yinto emele ukuthi abantu ibonakale ukuthi iyinto engeke ilimaze yini abantu nxa kuprivatizwa kusenzwa njalo
nxa abe ekhansili kumbe umsekeli kameya wakobulawayo esithi labo bakuzwele emaphepheni babagawule akusoze kube luduba na ukuthi uhulumende uthethe isinqumo engazange ekhulumisane laba yibo akabakade bephatha amanzi kanye lezakhamizi
inhlelo ezinjengalezi ngiyangithi zithande ukuthi zike ziyefika lebantwini abantu baboniswe hey bantu imihlangane nalani iqakathekile ugatsha lolwana lwe-local government lule bhodi yalo okuthi kwesikhathi kumele kuqakathekile ukuthi bexokisane lezakhamuzi bathithi siyakhangela lapha njengohulumende amanzi yenu eliwatholayo liwathola kwesikhathi ezinzima sokulani but singangenisa laba abazimele bodwa ama-companies la engenza kube lobungcono lobu lalobu lalobu lalo kukhulumisana lezakhamuzi kwengeje izakhamuzi ivokungakathathi inyathelo elinjengaleleyo mbona kuqakathekile kabo.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU-P F ubexoxa leStudio 7 esecholotsho.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fube mbula, lamlela ndwandwe, lamlela.
Kweze emaphandleni, izakhamizi zewangelenkayi zibika ukuba izifuyo ikakhulu inkomo lokhe ziqhubeka zicuba ezinye sizifa njalo ezinsikazi ziphunza kulandela isomiso sendlala esidalwe nyakenye isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. UNokuthaba Dlamini usabela lolu daba ese-Victoria Falls.
Izakhamizi lezo zithiyo sekubadida ingqondo yokuba izifuyo ezifa kakhulu ngezimithiyo ikakhulu inkomo ezifa kanye lamathole ezinye njalo ziphunza. Usobhuku wesiqintini seNduna uMvuthu uMnumzana Paulo Sentini uthi lokhu kuqhubeka kusenzeka loba nje utshani sebuhlumile emadlelweni.
Gcina ungasakhanya ukuthi kulendlala lendaba zemikhuhlane kule mikhuhlane ebulala inkomo ikakhulu ezimithiyo ziyafa ifa zikhutshwa amathole phakathi esiswini ukuthi sokubisela phansi ama farmers emuva ukuthi le ndaba lasiwaseqeda ngaphindleni.
Umnumzana Kevin Moyo, ukansela wewange kaChechethe, uthi bekuphunza nje sonke isifuyo eziningi zisifa.
Donki yinto esikade sikwathiya iyaresista, iyahlala endlaleni, kodwa hayi sezitshise ziyaphela la idonki. Kuyaphela inkomo, imbuzi, okunye kuyaphuza, kuyatholakala kade kunja kumithi sokuphuza.
Unkosikazi Alice Ndlovu, isakhamuzi se-BH 11, uthi izifuyo lokhe zizacile, ezinye zisifa.
Anje enkomeni vele kuphandle nje. Enkomeni kuphandle. Thina kithi singcono singabantu. Siyabuphuma uphela futhi welami ngihambe nje kunazibani. Kunazibani ayibonthilana vele yasawulela. Ngcono ngimbizi. Buya ngapha nazibani. Ubuye la uzokwabani salokhanda lami ngibuye ngithule ngengcebethu ngibuye ninika abantwana.
Umnumzana Jeffrey Sibanda wesigabeni senkayi emathetshaneni uthi kunzima kakhulu endaweni yakhe.
Ezinye bezisifa zizala enxa kwesikhathi izale kufitholelayo la ilandelife. Eziningi zehlulekile ukuzala, especially zona ezimithiwe kade sisifa. Njalo kwakhala inkomo eziningi lo nyaka hayi ixakile ukudla bezingakudoli. Khathesi ngikhona zingani ziyaqalisa ukanjani ncikincile okubangela ukuthi abantu behluleke ukuzisebenzisa emasimini.
Osabambe isikhundla somholi wohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezifuyo olwe-veterinary eMathebeleland North, umnumzana Gwinya Jandire, ukhuthaze izakhamizi lezi ukuba ziphange zisondele kumadokotela ezinyamazana asebenzela kuzigaba zonke zalomhlubulo ukuze zixhaswe ngolwazi.
When an animal is pregnant, the energy demands of the animal they increase as the calf is growing inside the womb.
Okwenzakalayo ukuba nxa isifuyo simithi amandla aso ayehla, nxa ithole lalo likhula esiswini, okwenza nxa isizala iphunze, enye iphunze isanda kumitha, enye njalo ihle icube. Kuvamile lokhu ngesimo sendlala le, kodwa ngixwayisa izakhamizi ukuba zisondele emahofisini yethu ngokuphangisa babone odokotela bethu.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-World Food Program ekupheleni komnyaka odluleyo luveze ukuba inkomo ezifika inkulungwane eziyisitshiyagalolunye 9,000 zafa kusukela ngomfumfu emnyakeni ka-2023 kusiyabamba unhlolanja ka-2024 emazweni agoqela eZimbabwe, Botswana, Namibia kanye leZambia. Kusukela ngaleso sikhathi ziningi kakhulu ezife eMathebeleland ngenxa yokusweleka kwamadlelo lamanzi. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokufuya ngenyanga kaMpandula nyakenye lubike njalo ukuba isabelo seMathebeleland South kusukela ngenyanga kaNkwenkwezi kusiya kuNcwabakazi kwafa inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3500. UJandire uthila kulesi sabelo isimo besisibi ethi kanamvumo yokupha inani lezafayo. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginokuthaba Dlamini.
Okwamanje sike sizwe kwethulwe nguSithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje sicubungula ukuphatheka kwabesifazana lamantombazana kumcimbi wenkayi festival oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi leminye ezoqhutshwa kusasa. I'm going to go to the house.
kanye no Isabel. Bese sithi emakhaya ngibona kwaba ngevulu kakhulu so ababe promisile ukuthi bazojoyina ikakhulu abasakhulayo bagcina sebengasakwanisanga ukuthi bafinyelele ngoba izimali sina kakhulu kodwa kunabanye abakwanisa ukufinyelela emsimbini wokugcina owesibhedlela empumulelo abantwana basemakhaya ababezonandisa ngomjido wesithithi.
Yiziphi ingoma owazihlabelayo la?
Yaba ngumakwenzeke bakamlabakhulule noumoya wami nogoliyane.
Kodwa njengomculi ungathi kulula yini ukuba emsebenzini lo? Uyaletha inzuzo, uyaletha uthokoza, usebenza njani?
Mina ngeke ngikhulume ngenzuzo ngoba angikayitholi kodwa ngibonela nje kwabanye asebekhulile entshulweni ukuthi kunenzuzo abazitholayo kodwa ngithola ukuthokoza kakhulu emphefumulweni ngoba bethemba lokuthi isipho yinto esenhlizweni oyakuthizwa ngisithi uyenze ukhululekile ukuthi kunento yinye oyenzayo kuyenze ngibona ngani ukuthi mhlawumbe kube nokuphakanyiswa kwabaculi njengathi abasacathunayo njalo nalena le festival ingathi iyasiphakamisa futhi ngoba siyakhona ukuthi sinelele khona le parliament sicele ukuthi cela nani lisincedise maministazi yamabenti bonke basincedise asikhethi nhlobo ukuthi mhlawumbe siphakame nathi akukho lula ukuphakama emculweni ngoba nasenge-15 years ngisemculweni kodwa lokhu ngingakakhulu lokhu ngisacathula.
Ungathi kulula yini ukuthi abesifazana lamantombazana abasemaphandleni sesigcila khona ngapho enkayi baphatheke kwezomculo leminye imidlalo kumbe kule mgoqo ekhona nxa sibaqathanisa labasemadolobheni?
Emaphandleni akukho lula engikubonileyo ngoba mina nje ngikhulele emaphandleni compared to abasemadolobheni. Emaphandleni basemuva kakhulu esiphela kakhulu umlwedo nokuthi mhlawumbe kungaba kungisemaphandleni kuma-board point kufake izinto ezinjengabostudio ukuthi abantu babekwazi ukuthi bayedidisele.
Leyo bekuyingxoxo lomculi wenkayi owazakala ngokuthi nguPrecious Diana Indlovukazi. Sizwe njalo umculo kaMtombi yabelungu esithi Ngazelaya lokaPrudence ele izwi labapostoli besithi Hlala Lami. Lo wakhe uPrecious Diana othi mabakhulule, lalowo esesiphuma ngawo othi makwenzeke. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo hlelo oluphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile Mhlanga. Okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo Liphuma Lendaba litshone lendaba.
Angalaphuma lendaba lashona lendaba. Angalaphuma lendaba angalaphuma lendaba lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo Liphuma Lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje siphezu kodaba lomsolwa weHarare uBenedict Reuben obotshwe ngecala lokubulala uMaxwell Mahanzu esithi uthe uyisitabane. Sixoxa lolwela amalungelo abantu abathandana bebulili bunye kumbe izitabane uMnumzana Mojalifa Mukwele.
kulusizi ukuthi nanko omunye selahlekelwe impilo omunye sebochiwe phose uzathola isigwebo somdilikajele ngendaba nje encane ebingadingi ukuthi kuze kufike kulesi sibanga somonakalo ongaka kodwa ke eqinisweni ukuhlala kukhuthazwa I think abantu siyakhuthazwa zinkokeli siyakhuthazwa ngamapolisa isikhathi esiningi ukuthi udlame kayisilo olu solve izindaba zethu lapho nxa singavumelani nanku ke kuyabonakala ukuthi indaba encane kangaka igcine nje ithola omunye esweleka njalo omunye sebotshwa phoseza hlala ejele impilo yakhe yonke
zivamile yini izehlakalo ezinje eZimbabwe
ya khona kujayelekile sibili ukuthi kube khona abaphoxa kumbe bahleka abanye besithi bayizidabani but isikhathi esiningi kujayelekile futhi ukuthi kungabi kuphoxana nje kuphela kodwa kube lodlame ufica ukuthi bakhona basuka bachaywe balinyazwe bechayelwa ukuthi bacatshanyelwa ukuthi bayizidabani kumbe kuyaziwa ukuthi bayizidabani siyazithola lezo izitori lezo zokuthi ukhona olinyaziweyo ukhona ochayiweyo kungoba ubesolelwa kumbe ngoba kusaziwa ukuthi uyisidabani emphakathini
labo ababe bethe bahlekwa kumbe bahozwa kuthiwa bayizitabane libaxwayisa njani
isikhathi esiningi umlayezo uyafana ukuthi abantu bangaphindiseli udlame ngodlame kodwa badlinge usizo especially emapholiseni lukhona uhlangothi lwamapholisa oluthiwa i-victim friendly unit olulolwazi njalo oluphatha izindaba ezinje ngobunono obukhulu kungelabandlululo ukuthi umuntu ngobulili obunjani bakhona sibili ukuthi baphathise bayizwe indaba yakho nxa uke wathi walinyazwa wahlukunyezwa kungenxa yobulili bakho uyakhona ukuwalanda amapholisa eZimbabwe Republic Police Victim Friendly Unit bakhona ukuthi bahlale phansi bakuphathise sesike sabona sibili abantu abaningi belandelwa bebotshwa ngamapholisa ngoba bechaye kumbe belimaze umuntu besithi bamsolela ukuthi uyisidabane ikanti nje umlayezo kuzulu wonke jikelele ngiwona lo ukuthi khona abantu kumele sifunde njalo sijayele ukuphilisana kungelabandlululo sisamukela ukuchiyana lokubunjwa kwethu ngendlela ezichiyeneyo zoneze singaba siyizo
emazweni afana leSouth Africa leMelika akumangalisi ukuthi umuntu uyisitabane abantu abaningi bayakwamukela eZimbabwe udubo lungaphi
izizathu zingachiyana nkomo kodwa nxa sikhangelisisa imbali sikhangela kakhulu lesisekelo sombuso welizwe ukuthi imithetho esesisekelweni sombuso welizwe ivele nje yona yahle yama yagxila yavimbela njalo yancindezela amalungelo abantu bobulili bunye ukuthi babe lobudlelwano bokuba kuma relationship kumbe ukuthi baziphilele impilo ngokufisa kwabo so imithetho yelizwe inye izinto ezenza ke abantu phandle lapha babe lembono kumbe osingathi lendlela engakhwavithekiyo towards abantu bobulili ungakhangela emazweni lawo aqambileyo imithetho njalo izisekelo zamazwe onala ziyavumela njalo ziyavikela abantu bobulili munye njalo amalungelo abo avikelekile usubuya kwelakithi uzafica ukuthi akunjani
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mogwele siyabonga
ngiyabonga lami ngethuba lokuxoxisana lawe
sibonge umnumzana Mojalifa Mogwele olwela amalungelo abantu abathandana bebulili bunye thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamili Nkomo
siyabonga ntungamili Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba Ukuhlelo abaculi bethu liviki sinomculi odabuka esigabeni seGaramtata ePlumtree umxolisi Mr. Bones Ndlovu yena othole isicoco sengoma ethakazelelwe ngabalandeli bomdumo weRumba ukwedlula ezinye zonke enkundleni yeRumba News Zimbabwe ngenyanga edluleyo lo mculi uthole umvuzo we R10,000 Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo kwe Studio 7.
Kwazwela ngekhisimusi uMr Bones ngengoma yakhe le agqibe ngayo umnyaka elesihloko esithi bangihlangabeze ngekhesi uthi ujabule kakhulu leqembu lakhe leGaramtata Finance
lento ibonise ukuthi umculo wakhe uyakhula ngoba ananzela amavoti akhona abe phezulu impela kose kunamavoti amaningi avotelwe izingoma zika December so kunjabulise kakhulu ngiyafisa ukuthi uhlale kunje
wayiloba ucabangeni lingoma
asalapha singacabanga ngabona ukuthi abafowethu abaningi bazinathela utshwala kungabi nenkinga kungase ukuthi inhloso yabo yokufika besihlukumeza umama ezindlini mhlawumbe ngezinto ezi kodwa kuyikuzinathela nje bekholisa kuphela
Abangafuna ukunandiselwa kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Uma ungabuse eZimbabwe uwakwazi ukuxhumana lale number +26371420 7195. Then ngapha eSouth Africa ungaxhumana lo +27172537 +27172537.
Amanye amaqembu aphatheke kulomncintiswano agoqela elensimbi zejwane lona eliphumele kuzinga lesibili ngengoma yalo ethi ingcinamba kanye lamathonga amahle wona abehamba ngengoma ethi Soft Life. Ingoma ka Mr. Bones le ikudlalade lakhe elitsha elilengoma eziyisikhombisa njalo elilesihloko esithi ugobela usagqiza.
Sibonge uNtungameli Nkomo ngohlelo abaculi bethu exoxa lo mhlabeleli umxolisi Mr. Bones Ndlovu. Singeke hlukani ike sikhangele ebesihamba phambili. Izakhamizi zithi ukufaka umsebenzi wokupompa amanzi ezandleni zamankampani azimeleyo kulakho ukukhuphula imbadalo zamanzi. Ziqhubeka zifa izifuyo emaphandleni laloba izulu seliqalile ukuna. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele kumbe ku Facebook VOA Ndebele kumbe ku WhatsApp channel VOA Ndebele lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.